Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 21 kumpalakazi 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
amalunga e-CCC amsulwa ayavalelwa okwenyanga ezingapheliwe. Kunje uJob Sikhala usefikise amalanga ayi-190 elokhu evalelwe.
Ummeli wezengeza West edalele ephalamende oyebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change ubuyiselwe emthethwandaba ekuhluzweni kwesicelo sakhe sokuthi atholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebheyo.
So uthola ukuthi amabhizinisi ebefika bona ngephrayisi yabo, okuthi uthole isizwe sesikwanisa ukusithengisa nge-$15 imbuzi siyabu-$20.
Abalimi bezigabeni zeMathebeleland bakhala ngentengo ephansi okuthengwa ngayo izifuyo, becela ukuba uhulumende angenele ngoba abathengi bezifuyo baziqambela inhlawulo abayifunayo. Ngempelasonto edluleyo bekungabizwa ozwayo kubahlali beMangwe District ePlumtree, lapho bekulomkhosi omkhulu obuqoqwe ngusomabhizimusi odabuka kulindawo ohlala kwele South Africa uLove More Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Umeli wezengeza West edalele ephalamende oyebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala ubuyele emthethwandaba ekuhluzweni kwesicelo sakhe sesithumi lanye sokuthi atholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebheyo. Wetheswa icala lokujojozela udlakela emfeni yomunye wabalandeli bebandla le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali enyatsime ngonhlangula lonyaka. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
USikhala ukhweze isicelo sakhe emthethwandaba we-High Court ekhalaza kusinqumo esethulwe ngumthethwandaba kamantshi kumaviki amabili edluleyo efuna ukuthi atholiswe ithuba lokuthi athoniswe evela ngekhaya ngokuhlawula isibambiso sebail. Igqwetha lakhe uSikhala u-advocate Thabani Mpofu utshele umthethwandaba ukuthi isizathu esethulwa ngumantshi kumaviki amabili edluleyo sokuthi wephula iziqondiso zebail ayezibekelwe kwelinye icala akukho emthethweni ngoba engekho owaphakamisa lolu daba ukuze azesulelwe. Kodwa ke umtshutshisi edabeni lolu uNumzana Thiriwa Mambo Kangai utshele umthethwandaba ukuthi akumelanga uSikhala avunyelwe ukuhlawulela ibail ngoba elakho ukubangela ukuthi luqhamuke njalo udlakela ekuphumeni kwakhe lanxa nje sekulokuthula enyatsime okwamanje. Isikhulumeli se-Citizens Coalition for Change unkosazana Fadzai Mayere ulandisa ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
Innocent Triple C members are held for months on end for Honorable Job Sikhala. We're now on day 190 and yet we're...
Amalunga e-CCC amsulwa ayavalelwa okwenyanga ezingapheliwe. Kunje uJob Sikhala usefikise amalanga ayi-190 elokhu evalelwe. Kodwa abebandla le-ZANU-PF bengadala amacala afanayo kavensi walutho.
Unkosazana Eleni Shiriedenga isiphathamandla se-CCC uthi kuyadanisa ukwenzakala kusikhala.
Umthetho uyakhuluma mgceke ukuthi umuntu lo muntu ulelungele lokuphiwa ibail. Masikhangela sibone usikhala sehlale inyanga ezifika 6 months and lalaba abanye abotshwa labo abayi-14 abanye abenyatsini sebaphuma lobabu lo honorable Godfrey Stone la owayebotshele icala elifana losikhala laye sewaphuma. So siyazibuza ukuthi kanti kuyini okusikhala abangafuni ukuthi ephume.
Kodwa ophethe uhlangothi lwezokukhulumisana kuZANU-PF umnumzana Tafazi Kwamgwadi uthi umthethwandaba wenza umsebenzi wawo ngemfanelo.
We are not surprised from those members coming from them, they have accused us of everything, including their own split. When they lose elections, they accuse ZANU-PF. When people see a fight among their rank and file like what is going on right now, they start accusing ZANU-PF. When they split like what they did last year from MDC Alliance, they accuse ZANU-PF. When they lose court cases, they accuse ZANU-PF.
Kona akusimangalisi thina lokho asebekukhuluma. Basibeka umlando kikho konke okwenzakalayo. Ukuqela ukuxabana kwawo bengehlulwa kukhetho bathi kubangelwe yiZANU-PF. Kungaba lokulwisana ebandleni le-CCC njengalokho okwenzakalayo khona manje bathi yiZANU-PF. Ibandla labo lingaqhamuka phakathi njengalokho abakwenze inyaka enye kuthiwa yiZANU-PF. Bengehlulwa emthethwandaba bathi kubangelwe yiZANU kodwa benganqoba emthethwandaba bazitshaya isifuba besithi bayawazi umsebenzi.
Umahluli uJustice Samuel Deme uthe usasibeke eceleni isinqumo sokuthi uzolitholiswa na ithuba lokuthi ahlawulele ibheyili lobahatshi esithi usafuna ukuhluzisisa ezinye izinqumo ezenziwa ngumthethwandaba weHigh Court esikhathini sangemuva anduba ethule esakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abalimi besigabeni zeMathabeleland bakhala ngentengo ephansi okuthengiswa ngayo izifuyo. Becela ukuba uhulumende angenele ngoba abathengi bezifuyo baziqambela inhlawulo abayifunayo. Kungakhathalekile ngendleko umlimi angene kuzo ezokukhulisa izifuyo ukugcina kusehlula ukukhula kwebhizimusi yabo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abalimi abafuya izifuyo ezigoqela inkomo, imbuzi, izimvu, iwotshi lezinye bathi bayadlilibezelwa ngabathenga izifuyo. Unkosikazi Nokuthaba Chuma ngomunye wabalimi abafuya imbuzi esebhinga. Unkosikazi Priscilla Sibanda uthi ucela uhulumende angenele ekuthengweni kwenkomo lezinye izifuyo njengalokho okwenziwa kuzilimo ezinjengochinda legwayi. Umnumzana Elfas Maphosa olima esesomabhula uthi intengo yemithi lokudla kwezifuyo kuphezulu akusahambelani lentengo yokuthengisa izifuyo. Umqondisi we-AgriTech eMathabeleland North umnumzana Dumisani Nyoni ubike ukuba abalimi abase izifuyo zabo ezithengiswayo kulabo abathenga okusemthethweni.
Asihambiseni iinkomo zethu emasowa lapho kulomncintiswano khona ekuthengweni kwazo ukuze zuze imali engcono. Kumbe hambisa isifuyo sakho siye bulawa kulaba ababulala izifuyo esikuthi ngama-abattoir. Base bekubhadala ngokuhle nangesisindo sesifuyo sithengisayo. Asikunazeleleni balimi ukuthi nxa sithengisa inkomo ibulewe kumbe imbuzi ibulewe bayikhangela ukuthi leminyaka indalo okunganani inono okunganani ukuze uzuze imali yakho. Amajongosi yiwo asipha imali engcono. Nxa sithengisa inkabi ezindala xa sikhipha izalukazi zenkomo imali yangkhona ayisozi fana neleyamajongosi.
Iningi labalimi ezweni bayakhala ngabathengi abazikhethelayo intengo yezifuyo benganaki indleko ezibhekana labafuyi osekudale ukuba babembalwa ezweni abantu abakubhizimusi lokufuya bethengisa izilimo. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngempela sonto edluleyo bekungabiswa ozwayo kubahlali beMangwe District ePlumtree lapho bekulomkhosi omkhulu obuqoqwe ngosomabhizimusi odabuka kwelindawo ohlala kwele South Africa umnumzana Love Momoyo odume ngokuthi ngulovers. Umoyo wakhele abantu irrigation, wadonsa amanzi, wagebhisa idibha lenkomo, wafikisela abantu balesi sigaba amandla kagesi kwinjongo yokuthuthukisa umango adabuka kuwo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisas Manda.
Abantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 badle banqinda iminwe izisu zababomvu ngokusuta kwimisebenzi kalavazi obenzele umkhosi wokuzonikeza abakhele khona. Umoyo uchaza ngakwenzele izakhamizi zemambale.
Adide system for ukufilapha idam. Idonated the irrigation system for the community about 10 villages. The 7 families around me they benefited water and 14 families around me are also deep in the lighting system. I install some tower lights for them in their houses.
Uyise kalabas umzana Milton Jinja Moyo uziqhenya ngengane yakhe ngokukhumbula lapho edabuka khona.
Ekhaya yiko kunekusasa elo muntu wonke ongubaba. Yiko efikelana wayenza izibukwayo, wathenga inkomo, wayenza amarigeshini ngale damu, yenzela abantu bakibo khona lapha kontadle eMambale. Kuyinto enhle kujabulise isizwe sakoGululu.
Abantu babuye ngobuningi bevela endaweni ezijeneyo. Umlingisi odume kakhulu kwele South Africa kumifanekiso kamabonakude TV lemabhayisikopo umngane kalavas uHamilton Dlamini laye ube khona kulomkhosi.
Le vision that is why I'm here to support him. Ungitshelile ukuthi kwenzela abantu bakhe abantu bakubo umphakathi wenzela inkomo ziyadipha zidipha every week and aqala lokuya bezidipha mhlawumbe after 3 months and all that usimplify life kabantu irrigation system kune vegetable farming khona okuningi okwenzekayo. I think he's a role model in the current ideology yokuthi let's make everything work as empower abantu bakithi abantu you know what an empty stomach is dangerous. So I'm here to support him.
Kukanti umeli weMangwe ejalele ePhalamende unkosikazi Dlalane Mguni ubonga ngokwezwiwe ngumoyo esenzela abantu.
Umphakathi ujabulile bajabulele amanzi njalo bajabulele nentuthuko abayibona kuwe. Siyambona kwathi libuzwa komuhle okuyi-impression njalo okuyikukhuzela abantu ukubona into enzela bazizwa beqhukumiselekile ukuthi endaweni yakithi eMangwe ePlanti kube nomuzi omunje owenza ukuthi sibone ukuthi sonke singakwenza masile spirit esifanayo.
Induna lesi sigaba uChief Bango ukhuthaza abanye abavela kulumango besebenzela ngaphandle kwelizwe ukuthi kabakhe ekhaya njengokwenziwe ngulovers.
Jasoeli letayimwento kuyatihanisa kwazo sebazwazi balotile bhaphanasi isi sebazwazi tokhuthaza ti kudle bana bose bakuye kwehango ukuthi ababende meinonga yalovers inomiliza chikaba chapo mwana unotipanele kujona keneli poni akakumbula kuti jona inesi munzi muZimbabwe abuye uthuthukisa chikaba chapo.
Umunye bekulumkhosi esiwakubulayo ngukhosazana Sophie Maphosa
balenhlanhla abantu bakulindawo ngokuthola umuntu onjengolovers kuthi ngaye konke lokhu okwenzakala lapha kuyesabalala kuyikhatshana. Singakhanyeleli inkokheli zethu khona lephezulu sibeke sisole ukuthi laphala lapha kodwa nxa kukuthi abafowethu labantu abethu khonala abakhosiya bangazala lumqondo okalovers babone lokhu akwenzileyo kuthuthukisa isigaba labo bakophe khona lapha bayenzenze ngaye.
Abahlali beMambale abakhulumi sebele dolobho ekhaya amanzi logezi lokulima ngokuthelezela sebeziphilela nje. Imane Studio 7 ngiseMambale eMangwe ePlumtree igama lamu Jesus Banda.
kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ukhangelelwe ukwethekelela eWashington DC lamhlanje. Lolu ngulu hambo lwakhe lwakuqala ukwethekelela amanye amazwe kusukisela ngomhlolanja lonyaka lapho kwahlaselwa ilizwe lakhe ngeleRussia. Ukhangelelwe ukwethula inkulumo exakathekileyo phambi kwamadale wonke edale lephalamende leHouse of Assembly leSenate. Usuqalile umsebenzi wokubutha inqwabanqwaba yomonakalo odalwe ingozi yokuzamazama komhlaba esigabeni seCalifornia. Izakhamizi zalendawo zithi lingozi eyenzakele izolo ibilolaka okwamagama ngoba ichiye ilimaze abantu abalichumi lanye. Imizi ezinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa yasala ingelamandla kagesi. Kuliviki kuhlelo Diaspora Profile sixoxa nomnumzana Cecil Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala ePennsylvania khonapha eMelika. USibanda wakha isikolo sesecondary esithiwa Imlomocha School of Excellence esiqintini seMzingwane esigabeni seMathebeleland South ngemali eyaphuma kwesakhe isamba encediswa kulomsebenzi izakhamizi zakuloo mango labanye abakhonapha eMelika. Asizweni exoxa logena Gumede Saidi o Studio 7.
Yes, so imlomocha iqalisa ukwakhiwa ngo-2014. Bengithithi iphupho lakhona siqale ngo-2014 yikho esiqale khona ukuli-implementa. So from 2014 sasevele sizinika umgomo we-5 years, of which umgomo wakhona sawuchaya but i-COVID yasisidileya. So isikolo sagcina sivulwe wona lo umnyaka ngo-2022 ngathi ngamafishane yiyo imbali yalesi sikolo.
Abavule lesi sikolo bengobani?
So isikolo lesi waba liphupho lami. Ngakhulela endaweni yakhona esigabeni okuthiwa kuseChalinde. Ngakhula khonapho lami ngihamba umango omude siya esikolo about amakhilomitha angafika ichumi. So kuthiwe ngo-2007 ngathola ithuba lokuphuma elizweni ngize lapha kwele America. Then intenje sinthole lami okuyimadlana ngase ngicabanga ukuthi into engayenza ukusiza emuva ukuthi ngakhele kaba isikolo kwenza abantwana bengahambi uma ngomude. Enye injongo futhi ukuthi isikolo kwenza abantwana bathole ilokho kuthiwa imfundo elohlonzi quality education.
Wasusebenzelana lezakhamizi?
Yes, kwakulesidingo sesikolo se-secondary. Yes, ngoba kwaze kudala ukuthi abanye babahambe 10 kilometers, abanye bahambe sibile amakhilomitha phose afike ichumi lanhlanje 15 kilometers. So isidingo sibili sasikhona esesikolo. That's why even kathe esesikolo zethu sahle saqalisa sinje saba isikolo esikhulu. So isidingo sibili sasivele sikhona.
Ungathi sihamba njani lokho elasungulayo lile zifundi ezingaki?
So isikolo siqalise kathe izikolo zivulwa oqaliseni komnyaka. So kwaqalisa kwabuya izifundi ezingu-40 ngoba nti isikolo lesi sasiqalisa kutsha, esasiqalisa sisukela phansi. So kwakubuye kuphela o-form 1, sasithethe kuphela o-form 1, sahle saqalisa silaku-form 1 abangu-40. Hhayi, konke kuhambe kuhle, 40 silama-teacher ngu-6, konke kuhambe kuhle. Abantwana bebefunda, udumo lwaso lukhulile kakhulu. Ungafika khona ngale ubuze izakhamizi, ziyathokoza kakhulu. Abantwana bayafunda, ama-teacher astraki. So isikolo sibile sukume ngodumo sibili olumangalisayo, and abantwana bayafunda sibili. Le improvement iyabonakala ebantwaneni.
Kulohlelo olutsha eselulusungula njalo olwe boarding ukuthi abantwana befunde behlala khonapho, likuqaliselani khonokho? Selithatha abantwana abavela ngaphandle kwesigaba labo yini?
Yes, lolu uhlelo lolu luhlelo siyaliqalisa ngomnyaka ozayo. So ukuthatha yona le kuthiwa i-boarding, injongo yayo yokuqala ukuthi noma nje isikolo sesiseduze labanye, kodwa lokho esikhatshana kulabanye. Engangizenga ukuthi ukuthi isigaba lokho esesikulu kulabanye abaningi sebethola ukuthi babe seduze, but lokho bekhona abanye ba esigabeni khonapho eseMzingwane abahamba imango emide. So ngisikolo sokuthi labo bathole ukuthi bahlale esikolo. Then futhi sinanzelele ukuthi isikolo lesi isikolo esikhulu esibisa i-education elohlonzi. Sasesikunanzelela futhi ukuthi kuyinto enhle ukuthi wonke umntwana weZimbabwe ofisa ukuthola imfundo ephakeneyo athole ithuba lokuthi abuye esikolo sethu.
Likhangelele ukuliqalisa ngozibandlela ka 23. Izike zakhona apho zihamba njani? Bayenelisa yini abazali ukubhadala? Njalo o teacher lina libaholisa ngemali evela ngapi njengoba kungela hulumende phakathi lapha?
Yes, yes. If fees yethu sayibeka endaweni ukuthi ngoba siyananzelela ukuthi emakhaya imali zayikho komile indawo eziningi umnyaka wonke lo abantwana bebebhadala $50 i-term okungangokuthi nxa ukhangela izikolo ezingomakhelwane imali adibhadalwa lapho ibincane but noma kunjalo omunye ngathi hayi imali encane kangaka kube kulokhu kubanzimela abanye khonapho ku esigabeni kubanzimela sibili kungazuthi abafuna ukubhadala abanye sibili kubanzimela sibili ukuthi leyo mali abayikwanisi.
Lawa umnumzana Cecil Sibanda isizalwane seZimbabwe obexoxa esePennsylvania logena Gumede Saidi or Studio 7. Akubizwa ozwayo edolobheni lePlumtree kusasa lapho abantu besikhalangeni abazavuthana khona emkhosini wokuthuthukisa ulimi lwabo lamasiko abo. Owebukhalanga Roadshow umbuthano lo uzaqala ekuseni ngo-8:30 AM kuzaqhutshwa imicimbicimbi etshiyeneyo yokuthokozisa uZulu njalo kudliwa kujatshulwa abantu bechelesile. Sixoxe lomunye wabaqoqa lomkhosi umnumzana Tifa Dube yena othi abantu kumele baze ngobuningi.
Ibukalanga Roadshow izabe ikhona ePlumtree Town edolobheni lePlumtree abayibiza bathi kutishisha ngechenge. Kuzabe kuyimatshi ezabe isuka laphana from ePlumtree Town ECBD edolobheni kanye ihambe yebhoda ngale erenkini endala ngale mathendele iphenduke njalo ibisibuya ihambe izefika lasebhoda. Sizama nje ukuthi kubonakale ukuthi abantu bebukalanga bakhona njalo abantu bebukalanga balothando.
Injongo ngeyani kahle kahle tu?
Injongo yale march ibukalanga march babunkomo ngiyokuthi sizame ukuthi siququzele abantu isizwe sakithi sonkana ikakhulukazi sikhangelele kakhulu ukuthi abantu ababe lothando lokuthi bafunde ulimi lwebukalanga kusuka ezikolo njalo abantu abazijwayeze ukuthi ulimi lwebukalanga abalusebenzise kuma institutes wonke ngisho lasezitolo zaseplumtree ngisho kuma government premises abantu abazifundise ukuthi balusebenzise ngoba lulimi lwethu esaluphiwa nguNkulunkulu lulimi esigqaja ngalo kakhulu njalo esithandayo. Ingakho sibona ukuthi kufanele ukuthi siququzele ngisho lasemabhoda ebhoda lani sePlumtree siyafika khona sizama nje lakhona ukuthi siququzele sibakhumbuze njalo ukuthi lokhu esikwenzayo kuyinto esithandayo njalo akusinto mhlambe ebandakanyeka le yinto kodwa ke lokhu yinto nje eqondane labantu bonke isizwe sonke noma basebulilima noma basemangwe noma ngisho labanye abaseBotswana ngisho labanye abakobulawayo labanye abasetsholotshola kwezinye indawo labo kufinyelela khona umsakazo ngithemba ukuthi ababekwazi ukuthi labo lapho abakhona abaziqhenye ngolimi lwabo lobukalanga batshengisele uthando njalo into ukuthi ibonakale kuhle ukuthi iya ngendlela efaneleyo kubonakala ekuthini abantu ngabe badala abazifundise njalo lokuthi labantwana ababafundise ulimi lolo ukwenzela ukuthi kungagcinise kusuba lulimi ukuthiwa mhlawumbe lwalukhulunywa ngabantu abadala kuphela kodwa sona chabalalwayo kodwa akubonakala ukuthi nabantwana baba lothando lwalo labantu banike abantwana amabizo ebukalanga ukwenzela ukuthi bahlale bezazi njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi bangumhlobo wani.
Ungobani abamenyiweyo esingathi iziphathamandla?
Abamenyiweyo kuza kukhona iziphathamandla ikakhulukazi amaparlamentarians akithi bamenyiwe kube sekusiba khona njalo osomabhizinisi basePlumtree labo bamenyiwe kube sekusiba njalo abanye iziphathamandla ze-KLCDA labo lazo ziyabe ziyizo njalo eziphethe kakhulu umcimbi lo ezikhokhela umcimbi lezinduna zakithi zimenyiwe lazo ukuthi zibe khona zizobandakanyeka kulo mcimbi.
Loke ngumnumzana Tifa Dube omunye wabaqoqa umcimbi webukhalanga Roadshow ozaqhutshelwa edolobheni lePlumtree kusasa. Iningi labahlali bedolobheni lakobulawayo endaweni ezigoqela uward 1 lo ward 3 bahlezi bengalamandla amagesi kusukela ngolwesine ngeviki edluleyo njalo bahlangene leziphathamandla zenkampani yeZimbabwe Electricity Distribution Company izolo lapho abaziswe ukuthi uhlupho lolu luzalungiswa kunsukana ezilandelayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lo mnumzana Elos Nyoni. Isiphathamandla omela iBulawayo East edale lePhalamende.
Kuliqiniso ukuthi amagesi aludubo ilizwe lonke aludubo kwaBulawayo abe ludubo lakumawadi lami khonapha ngekhaya kulodubo olufanayo. I-challenge kawadi 3 kusukela ngolesine bengela magesi lakhathesi lokho bengela magesi kube ne-transformer edubukileyo yahle yafa. Eyiyo encedisa isigaba sonke esifuna leso khona ngale kuhlanganisa lezinye indawo eziku-ward 1. Izakhamizi kube lo mhlangano le-management ye-ZESA ekade ikhokhelwa ngubabuthaji onguye u-regional manager we-ZESA. Okuphume lapho bathembisile ukuthi kuzadingwa enye i-transformer ifakwe khonapho lapho okufe khona i-main transformer yangkhona. Udubo ade bethi bahlangana layo i-rig okufanele iyekhiphe iyethwala i-transformer leyo isukela nxa ngizwisise kuhle emakhandeni isiza e-Queen's Park. So lokhu kufanele kwenzakale kumalanga amalutshwana alandelayo.
Baphila njani abantu khona ngapho kuma constituency nxa kungelamlilo wamagetsi?
Siyakwazi ukuthi nxa kungalamagetsi kulodubo olukhulu ekuphekeni, kulodubo olukhulu emafrijini, nxa umthethengile izinto zabanengi njengenyama kuyagcina kusonakala kubole. Ludubo olukhulu kakhulu lolo kulabanye abagcina izinkukhu emakhaya lapha nxa bezibulele zabaningi befake kuma deep freeze amagetsi ahambe okwesikhathi eside kugcina lakho sokuyi-loss ku-business. Anje siyakwazi ukuthi ekhaya lapha eZimbabwe abantu abaningi sebeziphilisa about 64-65% abantu baku-informal employment, abanye abaningi bakhona baphila ngakho khona ukugcina inkukhu. So industry lakho kulodubo kakhulu ngenxa yokuthi imithini iyabe ifuna amagetsi ukuthi isebenze. Kule mithini eminye esebenza 24 hours engafuni ukuthi kucitshwe amagetsi.
Njengamalunga edale lePhalamende ligcine nini ukucubungula lolu daba njalo zithini iziphathamandla?
Sigcine ukukhuluma ngalolu daba ngolesithathu la ngolesine. Uminista wamagetsi uJem Soda wapha amacebo alawo ukuthi udaba lwamagetsi lulungiswe kube ngcono. Wachasisa ke ukuthi amanzi edamu leKariba ayehlile kakhulu. Okwenzakalayo khathesi bagcina bevumelana leZambia ukuthi basebenzise ishare yeZambia ukuthi bagenerate at least 300 megawatts kulo ukuthi kube yizero.
Lo ngumnumzana Elos Nyoni omela iBulawayo East edale lePhalamende. Likhumbuleke kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje olwe-Diaspora Forum sikhangela ubunzima obubhekane labeZimbabwe abaseSouth Africa abazama ukuyadlalela ikhisimusi ekhaya. Singakalugqibi uhlelo ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umeli wezengeza West edale lePhalamende umnumzana Job Sikhala ubuyele emthethwandaba ekuhlukuluzweni kwesicelo sakhe sokuthi atholiswe i-bail. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.